Sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 18 Ntulikazi 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Ajinjanga lutho from esikwazi kudala kuthiwa iIPA lePhosa ngoba kathesi sokutshintshile amabizo kuphela kodwa laphana kwakusakhangele kakhulu ama-journalist kodwa kathesi sokubuyile sokuzakhuluma ngama-individuals ukuthi kathesi umuntu singayejele ngalokho abekubhalile kulokho esithi i-new media.
UZulu wamukela ngembono ehlukeneyo imithetho esekulolongweni elawula ukwethulwa kwembiko.
Baphansi kuyabobulawayo kodwa ma bona bebona kufaneleke ukuthi bayinvestigata kubafanele njenge-local government thina njengenhlanganiso yemdc namhla silo mhlangano sinabakhokheli ababobulawayo nenkokheli ze-national leadership kukhuluma ngodaba lolu kuzabuluxazulula.
Iqula labamele ugatsha lukahulumende olubona ezamadolobho selifikile kobulawayo ukuyahlolisisa ukumiswa umsebenzi kuka mabhalane omkhulu uTown Clerk umnumzana Christopher Dube. Iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni webhola lokuqhaga elama Gems libhuqwe ngeleMalawi 59-43 lamhlanje emdlalweni oyenzelwe eNetball World Cup. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. UZulu wamukele ngembono ehlukeneyo imithetho esekulolongweni elawula ukwethulwa kwembiko esithi iguqulwe nje amabizo ngakho ke izaqhubeka incindezela ukutholakala kwembiko lolwazi ngolwazi ebantwini. Ubathabile Masuku usethulela loludaba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Iningi labangene umhlangano wokuhlaziya imithetho emitsha yokwethulwa kwemibiko eZimbabwe owenzelwe kobulawayo bayisole kakhulu bethi iguqulwe amabizo kuphela. Omunye wabasole imithetho le uNkosikhona DVT oyintatheli izindaba othi ipha amandla amaningi uhulumende ukuthi ethese umlando abantu abethula imbono yabo ikakhulu enkundleni zokuxhumana lokuzilibazisa ezebulenjini.
Ama-bills lawa ajinjanga lutho from esikwazi kudala kuthiwa iIPA lePhosa ngoba kathesi sokutshintshile amabizo kuphela kodwa laphana kwakusakhangele kakhulu ama-journalist kodwa kathesi sokubuyile sokuzakhuluma ngama-individuals ukuthi kathesi umuntu singayejele ngalokho abekubhalile kulokho esithi i-new media or i-social media.
UNkosikazi Siphiwe Ncube uvumelane lo DVD ethi iningi labantu vele kalizwisisi ukuthi limithetho ichoni.
Kulusizi ukuthi uZulu kazwisisi okumunyethwe ngama-bills lawo ngoba kusobala ukuthi uhulumende uzama ukunyathezela amalungelo okukhuluma ukhululekile ngitsho la ku-social media. Njalo kufana phaqa lalokhu okwakuku-IPA umahluko libizo kanye lokuthi leyi imithetho ithinta abantu kazana kanye lentatheli izindaba.
UNkosazana Thando Gwinji wenhlanganiso yabasakhulayo e-Youth for Innovation Trust uthi imithetho le ikhanya ivikela uhulumende ukwedlula uZulu.
And iIPA siyakwazi ukuthi isilesikhathi ikhona, iIPA yaqhubeka incindezela ama-journalists labanye abantu ukuthi bakhululeke kuma-expressions abo. Kodwa ke nxa sesikhangela ama-bill wona lawa amathathu a-replacer i-IPA, freedom of information, kube sokusiza la le protection of personal information, kube sokusiza le media commission. Kokuthathu kungani kugxile kakhulu ekuprotecteni i-government.
Lalo babebaningi abasola limithetho esalolongwa kulexuku labanye abakhanya beyithakazelela. Omunye wabo ngumnumzana Mlungisi Dube ongumhlali wakobulawayo othi ubona uhlupho luzaba ekwenzeni lokho okuthiwa imithetho le ngoba uhulumende evame ukukhuluma engaze wenza.
Amabhili la ayemidiya alungiswayo siyananzelela ukuthi atshengisa ukuthi ale nguquko nxa sikhangelele kumabhili ayekhona ku-previous. Kodwa okuzaqakatheka kakhulu ukubana i-implementation part. Kulezinto eziningi on paper eZimbabwe ziyabe zilungile kodwa nxa sokusenziwa ku-implementation zingalungisiswa.
Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi ulethemba lokuthi iguqulwe ngempela limthetho.
Ya, ama bills la amatsha uhulumeni azama ukuthi awayintroduce. Ngicabanga ukuthi ngaba yili ukucathula okuright, kodwa ke we hope ukuthi kawasoze kumbe azale futhi ayipha labo phosa evele sikhala ngabo ngoba ingozi engayenzakala ukuthi sibe sikhuluma kunje singabhila amatsha igovernment iyareforma isiphenduka then nxa sokhayela nxa sokubuyela kibo sebe siyaqedithela ukuthi nasibiqasa ukuzibhayela kwabo abacabangayo then bona sebe sayinile kungayisikho bese kufuna. So I hope ukuthi uhulumeni uzaba sincere in this particular case, amabhills lawa angatshintshwa and also bathathe imbono yabantu ngabantu bahlale phansi bazinuka amakhwapha bakhangele ukuthi baqinisile na nxa bethu bafuna ukuthi baguqule isime semedia eZimbabwe.
UZulu ukhanya elokuthandabuza ngoba ethi ulokwesaba njalo abalathemba ngalokho okufuna ukwenziwa nguhulumende. Abantu bakhala ngokuthi kumele uhulumende agcwalise izithembiso zakhe ukuze labo bakhululeke nxa besebenzisa omakhalekhukhwini babo hashi ukuthengiselwa amaphupho angasebenziyo angeke afezeke. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha a Voice of America eseWashington DC.
Iqula labamele uhlangothi lukahulumende olubona ngezamadolobho selifikile kobulawayo ukuyahlolisisa ukumiswa umsebenzi kukasibalukhulu wedolobho umnumzana Christopher Dube ngumnumzana Tinashe Kambarame umsekeli kameya. Iqula leli likhangelelwe ukuthi lizaqala umsebenzi kusasa ngesikhathi iziphathamandla zebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa lisahlolisisa ukuxotshwa kukaDube lokuxokozela edolobheni leli. Kasenelisanga ukukhuluma labakuqula leli. Kodwa uGibbs Dube weStudio 7 wenelise ukuxoxa lesikhulumeli sebandla le-MDC umnumzana Daniel Molokele.
Baphangisile ukuyakobulawayo kodwa ma bona bebona kufaneleke ukuthi bayinvestigator kubafanele njenge-local government. Thina njengenhlanganiso ye-MDC namhla sinomhlangano sinabakhokheli abakobulawayo nenkokheli ze-national leadership khuluma ngodaba lolu sizama ukuxazulula. Umhlangano lo uzaphuma le ndlela so uyahlatha indlela ukuthi kwenziwa njani siyaphambili kodwa njalo ikwazi ukuthi sayenza i-statement ngempelaviki ukuthini okwamanje uTownclerk kumele abele emsebenzini kube le-investigations kuqala.
Singathi-ke akusoze kwenzakala ukuthi i-council yonke imiswe umsebenzi luhlangothi lukahulumende olubona ngamadolobho ngoba sijalo ukubona kusenzakala khonokho.
Asikwazi ukuthi kungenzakala kumbe hhayi ngoba kathesi kuthe kukuthumele iqhula ukuthi liyehlolisisa udaba lwakhona. So kusesemasinye ukuthi umuntu aqathi sikhuluma ukuthini iqhula lakhona liyaphuma nama-recommendations anjani.
Kodwa phela kuyenzakala ukuthi bakwenze khonokho baba Molokini.
Hhayi, mina ngibona ukuthi kusesemasinya ngoba umlilo wakhona sewabhula kudala abakulaziliki khona lokusesenomlilo kulibhika umlilo sewabhula kudala uTownclerk sebuyelela emsebenzini. So angiboni ukuthi kuyabe kuyayenza nokunye okuthi.
Alo-ke ngumnumzana Daniel Molokele isikhulumeli sebandla le-MDC ubexoxa le-Studio 7 eseHarare. Ilunga lebandla leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma utshele uGibbs Dube Studio 7 ukuthi uhulumende ungenela kudaba lolu ngoba akuqedakali ukwenzakala edolobheni lakobulawayo elibuswa libandla le-MDC.
Ikhansile yobulawayo ihlale vele ibisebenzela kuhle sinama councilor alobuntu azwane njalo sina bantu abasebenza ofisini abalobuntu njalo abayisaba ukugebengu becorruption nanilani lokho sesikubona kathesi lokho ngithemba kuzafundisa abantu bakobulawayo ukuthi hayi akudojwa nje kupho kujikela umuntu phakathi uthi sengukansila ngoba ungawukansila uyabe usuthiwa uyi-city father ungubaba wedolobho pho nxa usuphe ngukuphosela ongabantu nje ongakhanyeli ukuthi uvela ngaphi uya ngaphi umuntu ongena ngisho ivini indlu khonapha kobulawayo uzabe ezamelana ekansilini seqalisa ukudistebalize ikansili ingasihambe kudla ndabona kathesi i-local government isizibuya lapha kobulawayo shuwa sizigcine sesi-appointela ama-commission nanilani anti khona okuyinto embili kodwa kongena kudala kuyini sisiyavota singavoti kuhle siphe ngufaka nje abantu mahlayana
singathi wena ubona zani-ke uhlangothi lolu luzaphuma lani khonapho ukuthi bangafaka ama-commissioner yini
into esobala lapha yokuthi ama-councilor zethu amanye hhayi icapacity kabandla mina bengifuna ukuthi ngabe kuyafika i-point ebayi laba abanye ama-councilor abayenziwa udlongodlongo lobo bake bemisho eceleni kodwa kuhle kube nokhetho masinyane ukuthi abantu bafake ama-councilor oqodo abazakuqhuba i-agenda yakobulawayo abazakuqhuba i-agenda emathebeleni what a big trouble about it yini iqiniso elikhona ukuthi bakithi lithina silapha wena unje emzini wakho kubuyiloja xa sesifike laphana sekuqala ukutshayela imithetho wena selikutsho ukuthi hayi igedi sesikhiya ngo-9 iloko sesizasho njani njani asoze wayenza nxa bezeliiloja lihlale lililoja wena ulandlord ube ngulandlord inzasit lapha kobulawayo lapha singapha yekela sike sizivuse lathi sibenze okwethu.
Hello-ke ngumnumzana Joseph Chuma owayemela iphelandaba Mpopho mayidalele lephalamende ekubandla leZanu PF ubexoxa leStudio 7 ekhona le kobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abahlali bakobulawayo bathi ukusilela kwamanzi kuleli dolobho sekunganeno kulandela ukuvalwa kwawo ikhanseli okwamalanga edlula afika phose ichumi kusalungiswa isitishi Secretarian Waterworks kumaviki amabili adluleyo. Isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo United Residents Association umnumzana Winos Dube utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi uhlupho olulokhu luphikelela ngolokuswelakala kwamagetsi lokunye.
Sithi thina uhulumende kadonse amasokisi, uhulumende kabophe ziqina bonke uyalilungisa lolu daba ngoba lusithwalise nzima njengabantu ngathi hlezi singalamagetsi ikakhulu njengempilweni zemadorobheni khonapha. Yena ongabe kufisa ukuthi azoqala ubudlelwano lathi azokwenza amabhizinisi kunjani izolo bengibhalelana labakhulu bakhulu banye abezisa lokhu engikhuluma labo sithi kati kwenzakalani ngoba uminista nte engikhuluma laye kwesinye isikhathi ngamthola esendleleni engumuntu uthi uya kwele elokuzeni evansi yase-Africa e-South Africa esiyazama ukukhuluma nabe-Eskom bengibuzana labo ukuthi kambe ngemva kokuhamba kwaminista ukhona yini ubungqono esizabubona. Yebo, ye silethemba ukuthi uhambile wakhuluma kodwa akulanto esikakayiboni etshengisa ubungqono. Sisasephakathi kobunzima bokuswelakala kwamagetsi ngoba funa ukukhuluma le msebenzini phakathi kwedorobho kwezinye izindawo abantu kutshona kumile kakusasebenzeki ngoba nxangalamagetsi akula production ehambayo.
Amanzi-ke liyasuthiseka njengezakhamizi ngalokho okwenzakalayo.
So kulobubelo kuyona le ividi nje sikhuluma nje amanzi akhona. Kilokho okwenzakeleyo okusehleliyo njengobulawayo sokuvalwa kwamanzi kwaze kwafika iviki eleqayo elidlulayo. Yebo, ye kube buhlungu kakhulukazi kithi njengezakhamizi ukuthi siswele amanzi ngoba edorobheni nxa uphile ungala manzi uvele impilo yakhona ayiphilakali ngenxa yokuthi kuyethusa sisesabela ukuthi nxa kungala manzi kungaqhamuka imikhuhlane. Nxa zokuqhamuka imikhuhlane kuluhlupho olunye olukhulu kakhulukazi ngatho lukhona phakathi kwabansozi sokule mikhuhlane. Kodwa lokhu okwenzakeleyo ukulungisa ukuthi kulungiswe izindawo zethu zokwamukela amanzi zokufikela amanzi kulungiswe lokhu okade kulungiswa kuqakathekile ukuthi kwenzakale. Kodwa at the same time kuthiwa khona ubuhle buyathi ngabusiza bubuye kodwa kube lobunzima obuba khona. Ngize ngufanise njengokuthi mina ithumba ukuze liphole uyabanjwa ukhanye kanzima ukuze uphume umthombo kodwa uyabukhale wahlaba umkhosi kodwa ngemva kwalokho liyabe selipholile uzazuza ukutshaywa ngumoya. Yikho lokho okwenzakala ephathi wesigodlo sethu sokulaywa ngamanzi. Bekulungiswa kodwa kwasihlukuluzwa njengezakhamizi. Kodwa ngikhuluma nqangikhuluma lesi sikhathi kunjani ngibona sokulobubelo indawana ezithize kungabe lokho kukhona ukuthi laphana laphana amanzi akafiki yeso kwalesi sikhathi kodwa ke indawana eziningi akesekhona kulomehluko kulalokho esiphuma kukho okweviki ephelileyo lamalanga phosa amabili amadatha phezulu.
Lo-ke ngumnumzana Winos Dube isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo United Residents Association iBura ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekhona le kwaBulawayo. Lamhlanje kuhlelo lwe-Life Talk, kuhlelo lwabesifazane asihluzeni bomama, sixoxa ngomncintiswano wamazwe omhlaba webhola lokuqhaga we-Netball World Cup lapho okudlala khona iqembu leZimbabwe elama-Gems. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Kesikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inani labesifazane labasebefeze ngiyaphinda njalo. Inani lasebefe enyangeni ezine ezedluleyo ekuqhamukeni kwempi edolobheni leTripoli kwele Libya ledlula inkulungwane eyodwa i-1100. Ukutshengisela kwabantu besigaba sePuerto Rico kuqhubekela phambili besithi bafuna usiba lukhulu waleso sigaba uGovernor Ricardo Rosello asuke esikhundleni. Udubo soluhlasele idolobho lakwaBulawayo soluthiwa ngabanye lubangelwe ukubandlululana ngomhlobo i-tribalism. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo endawonye lesikhulumeli sebandla leMDC kwaBulawayo umnumzana Swithan Chirohodza onguye osungula lingxoxo.
Ngibona ngani indaba yokuthi abantu abakhethwanga ukuthi vele kayingeni lapho. Yabona nxa besey ngekhaya nxa kungafikisela sithi sikhothanisisela mina ngibe sengisima ngithi wena Mqondisi Dube ukuthi ulebatha angisabona ukuthi ngabe ngasakhangela indaba eqakathekileyo. Mina senjani sengisola into ekhona kuMqondisi engeke nganjani ngayo ngoba nxa ezele elebatha kuthi ukuthi uyakufa elebatha angithi yabona. So mbona ngani nje sihlupha kundaba zonezo ezizama ukuthi sizicubungule.
Okay, wena uthini mnumzana Moyo?
Ngiyabonga mfowethu, ngiyabonga la kuSivan. Mina ngizatsho ukuthi uhlupho lokoBulawayo lumayelana le-tribalism. Kuhle ngoba ungikhulumisa lo Swithan Chirohodza esazana for quite some time. Kule document ekhona esirculatayo i-Code Triple X abanye bethu ngokuyibala la ngokuzwa ngayo okuthiwa yabhalwa yi-MDC about taking over imathibeleleni lakoBulawayo. Not only do we talk of Code Triple X kuphela i-document ye-MDC, sikhuluma la nge-1979 Grand Plan ekhuluma exactly okwenzakala kwele mathebeleleni yonke ngejikelele ngenxa ye-takeover yabantu basesishoneni bebamba izindawo zonke ezinye ezigoqela ma-government institutions. Mphenduke-ke lapho kundaba ye-Code Triple X. I-Code Triple X lanxa bengafuni ukuyidenaya ikhuluma kanye ngokutake over uBulawayo, ikakhulu be-take over iBulawayo City Council. Uzananzelela ukuthi kungokokuqala ku-history yembali yakoBulawayo for the past 39 years ukuba lo City Council olama councillors akhuluma ulimi lesiyona angafika 17 kube lo deputy mayor. So ke indaba lana nqa ngithi ngiyayikhangela mbala i code triple X lalokho kwenzakala ku ground. Awusofly say indaba leyi ehlupha ubulawayo iqukethwe yi tribalism. Mina ngike ngaba se Harare for 3 years, I think from 2003 up to 2006. Angikhumbuli futhi ngangiye ngikhumbula ukuthi ngangingafaka ibizo lami eringini weza kukhethwa o-MP kumbe ukhetho councillor.
Nantu daba mnumzana Chirotsa, code triple X, uthini wena?
Engingawutsho yikuthi uyabona nxathi siye emsakazweni kumele sihloniphe abalaleli sibatshele iqinisa. Angithi nxa unikwe ithuba elokuthi ukhulume lelizwe umuntu kumele uzinike amakhwapha ukhulume iqinisa. Yona leyo 1979 grand plan kayisiyonto eyabunjwa yi-MD, yibo nalaba omqondisi khonapha koBulawayo. So ngananzelela umuntu onjengami vele okhule ilizwe selikhululekile angazake mina ngifanise labo mnangagwa. Yeni sengisiye endabeni kuthiwa ngiyomhlobo lapha koBulawayo. Uzananzelela ukuthi into eyenziwa ngabomqondisi yikusapota iZANU-P F becatsha ngendaba yolimi. Yena lo Christopher Dube ose-City Council kuyaziwa kakhulu ukuthi usebenza kuhle, usebenza ndawonye lo mnumzana Obed Mpofu. Uzananzelela ukuthi isikhathi u-Obed Mpofu lithenge i-Victoria Falls kubhalwa kusiya University of Witwatersrand eSouth Africa bekhuluma ngayo u-Obed Mpofu, umuntu owayengu-town clerk owayencedisa u-Obed Mpofu ukuthi athenge lawo ma-property nguye nalo Christopher Dube. Namhlanje nxa ama-council e-MDC ekhuluma ukuthi uChristopher Dube u-corrupt, umqondisi bafike bemsupporti base becatsha ngolimi bethi hhayi angazake ucotshe iNdebele ngoba la ngamashona wayengumuntu owayehamba lezipra kodwa athesi kasenguye muntu ohamba lezaphu le labo babo Dabengwa umuntu vele wasewasala kuzana. So into eyenziwa lapho koBulawayo ukuthi amalunga la azithi ngawe MRP baprotector iZANU becatha ngolimi becathe ngotribe.
Nanso ke indaba mnumzana Moyo, uthini wena ngalokhu?
Aw, ngiyabonga nyamuzwa sibili uSibani. Okokuqala thina njenge-MRP uyakhiye emayindethi angicabanga ukuthi kakhuluma iqiniso uSwizani nxa esithi thina sisapota uChris Dube ngoba sisebenzisana leZANU. Uyakwazi sosele-journalist ukuthi mina ngomunye wabantu abaqale ukulwa ngidefenda iy'ndaba zemathibeleland, yena esosele-journalist uSwizani kusoselomgaba. Akula muntu engimesabayo mina laphana eZimbabwe weza ngumnankagwa kumbe ngumgabe as long as into ayenzayo ihlukumeza abantu bakithi weza ngichamisa kumbe ngubani, I'll still call a spade a spade. Ngithi into le irongo. So indaba okumele ayichasise uChorotsa ukuthi yena kulama MDC amangaki, ngoba okuqala kulama councillors ahambe haya kulwa lo Dube uKambalani engu acting mayor, uMguni abuye adina njengomayor athena yena ube ngikho kulive a reverse i decision yokususpenda kukacouncillor. So into engifuna ukuba yazi ukuthi ama-councillors wonke akoBulawayo wongu-29 ngawe-MDC and labo abalide ukuthi uChristopher Dube ayesuspendwa bayemseva nge-letter of suspension were predominantly Shona councillors.
Mnumzana Chirotsa uyakhuluma lapha umnumzana Moyo uthi hayi bona basola i-procedure.
Umqondisi lapho uyaphosisa mfowethu Chris, uyaphosisa sibili umqondisi nxa esithi yena i-MDC ile document ethiwa yi-triple X. Ama-documents e-MDC ayaziwa o-juice, o-reload, o-bridge, bonke bayaziwa. Okwesibili, uKambarami lo abamtsho. UKambarami ibizo lelo kaliso lesitshoneni, angithi. Ibizo lelo vele ngelesiMalawi, ngolimi lwakhona ngale lutho inyoni, okuthi vele nxa sesufaka ngolimi lethu ngapha singambiza sithi manthelela kumbe inyoni.
Lo ke ngumnumzana Swithan Chirotsa, isikhulumeli sebandla le-MDC koBulawayo, ubexoxa endawonye lo mnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. It Iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni webhola lokuqhaga elama Gems libhuqwe ngele Malawi 59-43 esigabeni sesibili somncintiswano wenkezo yamazwe omhlaba eVitality Netball World Cup odlalelwe edolobheni leLiverpool kweleNgilandi. Intatheli izindaba eStudio 7 uEzra Chisasibanda usethulela lolu daba eseBhilitane.
Iqembu leMalawi ebelisidla imbabazane lichayela bhuqa amaGems lachumisa abalandeli bawo okuyinto ethi abaningi bebambe owangaphansi. Unkosazana Beatrice Khumalo ngomunye wababuthanise imali yokuphathisa iqembu leZimbabwe. Yena ke uthi amantombazana amaGems azamile.
Namhla kube kunzima kodwa ke badlale kahle amadlabuzana khona, ama supporters lokho ebahlabelela sesiku top 8. Sesikhangelele njalo our last match ikakhulu ngaphe diaspora abantu bebencedisa abanye bebuya lama t-shirt abanye lani so ukuthi amankazana ehlala ekuhle ku team yetu sibe le strategy yokuthi i first day sike sabanika ama £100 £100 3 days later sabanike inye 3 days later nabe abe express link banike inye so sizamukwenza khona ukuthi sibone ukuthi bale mali esikhwameni.
Osakhulayo uSifiso Ncube ohlala edolobheni elenzelwa lomncintiswano uthi uveze ukujabula okukhulu ngokudlala kweqembu lalapho adabuka khona.
Everything is nice ngapha eLiverpool. We're so blessed ngoba amankazana I will hostela eLiverpool lapha and mina umhlali walapha eLiverpool. So we are really really grateful. Amabhora abadlala amagames abo and the girls were so powerful. Badlalile sibili imidlalo yabo yonke all the games. And siyajabula siyathaba ukuthi they've done really really well. We are proud of the Gems. City more fire.
Ama Gems abukelwe izizalwane zeZimbabwe ezihlala eNgiland zona ebezisiza ngobuningi kulimdlalo abesivazana labesilisa okugoqela uNkosinathi Zwimba.
Badlale kahle kakhulu amantombazana and akukho esikusolayo ngoba iteam yeMalawi ibonakale namhlanje engathi ba-traina njalo ngama-champions ye-Africa iMalawi. So akukho singakusola and the end of the day sinanzela ukuthi iZimbabwe ekugcineni i-ranking yabo izayimprova nge-performance yabo kule World Cup.
Omunye wesilisa obebukele umdlalo wanamhla ngumfokampofu uThamsanqa.
Amantombazana adlala ibhola lehle kakhulu. Lo amantombazana eMalawi abonakala ukuthi hayi abonakade ngama-champions e-Africa ngempela kodwa hayi iZimbabwe layo iyeza kuyabonisa ukuthi eminyakeni ezayo izabakhophana ezinyeni leMalawi. Sikhonze kakhulu.
IZimbabwe isisalelwe imidlalo emibili oweJamaica leUganda kudingwa ukuthi iyaqeda ukusiba ngasiphi phakathi kwesikhombisa kumbe isithiyagalombili 7 loba 8. Iqembu lamantombazana namaGems liphakamise isithunzi leflegi yeZimbabwe emhlabeni wonke jikelele ngokudlala umdlalo webhola loqaga ngezinga eliphezulu elenze wonke umuntu walijabulela. Ngimele Studio 7 eLiverpool, igama lami ngu-Ezra Chisasibanda.
Bana wove nukubomba njito yove. Amen. Leza tata twaisa ife na maimbo. Bana wove nukubomba njito yove. Amen. Ngali kapondo ine, ngali iba ine, nala kolwa ine, nali chicha pyose tivi. Ngali kapondo ine, ngali iba ine, nala kolwa ine, nali chicha pyose tivi. Nalika poto ine, naliwa ine, nalakolwa ine, nalichita kyose pivi.
Leza tata ingoma ka Chris Makoya isigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukanike sikhangele indaba ebezikhokhela. UZulu wamukele ngembono ehlukene imithetho elolongwayo elawula ukwethulwa kwembiko. Iqula labamele ugatsha lukahulumende olubona ngezamadolobho selifikile kobulawayo kuyahlolisisa ukumiswa umsebenzi kukasibalukhulu wedolobho umnumzana Christopher Dube. Silugqiba ke uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gunn.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.